ngathi ngakhangela i-employment yangkhona. Bathatha abantu abavela kathana, abavela ematshoneni, abavela esindebeleni, bayabaletha ngapha ebhinga, okungelazinto zona zamatisha. Ngiyathola ukuthi isikolo silezinto ezimbili, ezilama-rooms engekhoze abe 6. Khonapho kufunakala amatisha zangu-10. Bayalala njani abantu labo? Balala njengamasaka kumbe ngamagundwane endlini eyodwa. Lokho akusichazi. Njengamatsheyo bafunani lapho ku-employa khona amatichara. And abantu thina i-education, i-needs of education, i-college education eZimbabwe esayiphasayo thina as an former MP, sathi thina wonke isizalwane seZimbabwe lapho ekuhlela khona kufanele sifunde ulimi lwaso, kwenzele ukuthi qhubekele sibekwazi ukuthi ilokhu kuzele i-culture yabo, baphila njani njengabantu. But okwakathesi uyathola umuntu ufundisa i-grade 1 kakhwanisi ivini ukukhuluma uku-atha nje ibala ngesidonga, ivini ukuthi ungaphola uzamfundisa njani umntwana uka-grade 1, ivini umntwana uka-grade 2? Lokho asikufuni. Le okanye ngazane kule corruption ngoba ungakhangela baqhalisa mhlaka-8 ukungenisa abantu, nakaphezu lokho betangenisa abantu.
Njengezakhamuzi zeBhinga, kuyini elikukhangeleleyo? Ngawaphi amanyathelo eseliwathetha?
Thina sesifuna ukuthi ziqoqane njengabantu njengenhlanganiso esilazo. Siyaqoqa labo laba abanye bangukona bangani abaphathwanga kuhle abezama i-PF abaphakathi. Sikhulumisane labo, sibonisa nokuthi okwenzakalayo thina ngoba sikufunayo ukuthi abantwabethu befunde ulimi lwabo olwesitongi, bebekwazi i-culture estonga. Hathi ukuthi befundiswe ngumuntu ongazi i-culture. Kusecondary education, of course, engazingathi uthi kulamatisha la omunye uticha lomunye uticha lomunye une-subject yakhe. Kungcono bangafaka esitongeni befake kumbe amathola kuma amaNdebele. But asibuye ku-primary education, uza kuyabhala njani engakwazi khona ukuthi uthatha ngesidonga, uthatha ubaba, ukuthiwa ngobaba ngesiNdebele, siyazi uthatha ngentente, uzamgqwalisa yini?